Amadlala ayabonisa ukubana ezinye izizwe zimbona onguye okhokhelayo ekwephuleni amalungelo oluntu ngoba ungakhangela inhlanganiso ezizimele zodwa kakhulu ziyabe zikhulunywa ngokupromotha lokuphakanyiswa kwelungelo loluntu lokukhuluma ngedemokhrasi kakhulu kakhulu abantu beZimbabwe bayilwela bayifuna kodwa kabakayitholi ngokupheleleyo ngoba kanenginengi uhulumende uhamba enyathezela phezu kwamalungelo oluntu esephula amalungelo oluntu echaya abantu ewephula ngendlela ezijiyeneyo so konke khonokho abantu abasebandleni lakhe uhulumende obusayo kwamanje bayaliphula ilungelo loluntu ngendlela ezijiyeneyo kodwa ukubana ilizwe liye phambili kuqakathekile ukuthi kube labantu abakwanisayo ukuthi hayi uhulumende lapha sincindezela abantu lapha ilungelo loluntu uyalephula okuyikho uhulumende angakuthandiyo
yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe nguhulumende ukuze kuvikelwe ukusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele zimela amalungelo oluntu
kunzima ukuthi sikhangelele ukuthi kube le nyathelo uhulumende ongalandelisi isisekelo sombuso uhulumende olabantu abatshontshayo bezithathela imali yelizwe nje santando kungenziwa lutho ukuthi side ngenzani kuma-NGOs ngoba kakhulu kakhulu babekhuluma nge-externalization bekhuluma nge-sponsoring i-terrorism things like that la ma-NGOs ayisikho ukuthi ludaba lwemali ludaba lokwephula kwamalungelo oluntu uhulumende abalwisela khona so yikho okuxobule ndaba khona ukuthi uhulumende akabe ngohulumende olandelisa isisekelo abe uhulumende oyenza izinto ohlonipha lamalungelo oluntu konke lokho kuningi kuzaphela.